sokuyizika desendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 20 kumpandula 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla aphikisayo sechotoze umongameli Mugabe ngokulala emhlanganweni we-United Nations osaqhubekayo eNew York ngesikhathi kukhuluma umongameli weMelika umnumzana Donald Trump.
Nge-edi yakhe vele ngukhulu omele uthi ukuthi ayedlala nabazukulu. Lokho kwenziwa izanu-PF ukuthi bebe belokhu besithi uMugabe yahamba ayemele abantu beZimbabwe, kuyimhlambi ebantwini beZimbabwe.
Kambe imitshina esetshenziswa ukubhalisa amagama abantu abazavota e-biometric voter registration keys kayisoze idale inkulumo na kumpumela yokhetho lomnyaka ozayo? Silengxoxo lesikomiti wezwe.
Kukanti vele lathi besithumele abantu eKenya bethi awuzeva ama-election khonani. Kuningi esikubonileyo esikufundileyo, kuningi esikubonileyo esingasuke sikusebenzise. Okwenzakale eKenya singathi lithi kusinika i-lesson on how to do this thing better.
Abasakhulayo bakhuthazwa ukuthi bangabi izigqili zezidakamizwa.
Kulezi nsuku sizobona ukuthi abantwana laba either bayanatha kakhulu or bagida kakhulu emavuzu phathi lawa abayeza khona izinto ezingalunganga. So i-sports gala leyo kuba encourage ukuthi hayi bantwana, i-future ikhona in sports, you can come and play with others, develop yourself and be healthy at the same time.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo namhla achotoze umongameli Robert Mugabe esithi uyangise ilizwe leZimbabwe izolo ngokulala emhlanganweni we-United Nations osaqhubekayo edolobheni elikhulu leNew York khonapha eMelika ngesikhathi kukhuluma umongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Ngakolunye uhlangothi uZulu ophikisana lombuso weZANU-PF laye uthukuthele kakhulu ngemva kokuphuma kwemifanekiso ethethwe iStudio 7 eveza indodana kaMugabe uChatunga ethwele izikhwama zesitolo esidulayo eseGucci eNew York njalo izolo evela thenga impahla. Isitolo seGucci sithandwa njalo ngunina unkosikazi Grace Mugabe, okwenza uZulu waze wamupha igama lokuthi nguGucci Grace. UChatunga ngomunye wabantu abangamachumi ayisikhombisa abahambe lo Mugabe emhlanganweni we-United Nations ababikwa bephiwe imali engamadola ayinkulungwane eyodwa lamakhulu amahlanu umuntu ngamunye ngelanga. Lokho kucunule kakhulu abantu abanengi abathi uMugabe udlalisa imali kahulumende, njalo bathi ubengamelanga ahambe lemuli yakhe yonke ikakhulu abantwana lomkhwenyana wakhe kulomhlangano. Amaphephandaba lemisakazo eminengi emhlabeni jikelele layo namhla ibivika ngodaba lokulala kukaMugabe emhlanganweni wayizolo. Indodana kankosikazi Mugabe yakuqala uRussell Gorera Zara laye ucunule uZulu ngemva kokwethula amapikitsha ezimota ezimbili ezintsha ezohlobo lweRolls Royce abikwa ezithenge ngemali edlula i-R70 million kwele-South Africa. Sixhume umqoqo wenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mengcube unkosikazi Rita Ndlovu, yena othi ukulala kukaMugabe asekwenza yiloba ngaphi lapho ahlala khona yibufakazi obusobala obukhomba ukuthi kasamelanga abe ngumongameli.
okokuqala vele umgabeni uvele kasamelanga ukuthi abe ngupresident nge-age yakhe vele ngukhulu omele usukuthi ayedlala nabazukulu lokho kwenziwa izalu PF ukuthi bebe belokhu besithi umgabe ahamba ayemela abantu beZimbabwe kuyimhlambi ebantwini beZimbabwe ngoba kunje ufike walala okwakhe kuphela yikuhamba kuphela ethwele abantu abangunje ukuhambe nabantu abangushebenti abathatha imali elizweni elidubekileyo elinganamali elingalalutho abantu bakhona abayekile lekheshi kayikho yona leyo imali esingayazile ukuthi yenziwa ngubani ukuthi zibe khona eZimbabwe iyabayithathayo ngapha thina siphiwa amaphepha akhona futhi ayashoti so vele okokuqala vele kasamelanga ukuthi abe ngupresident so leyo yimeseji ethunyelwe ebantwini beZimbabwe ukuthi i-election elandelayo kumele ukhula ahambe ayodlala nabantwana emzini wakhe
sesike samuzwa umgabe esithi kasoze asuke esikhundleni ngoba kukhanya kungela muntu olungele ukuba ngumongameli ngaphandle kwakhe nxa sesikhangela ukulala akwenzayo yonke indawo lapha ahlala khona isingathi kakuboni kawuzwa na umzimba ukuthi awusavumi kumbe mhlawumbe abengakwazi ukuthi ubelele
okokuqala umgabe kazakazayo eyipresidenti yeZimbabwe naye ubupresidenti wabufakwa ukuthi athi khona kula muntu ozakusa iZimbabwe yena la engasekho kakusiqinisa yikudelela futhi khonokho abantwana beZimbabwe ngoba yena kazakazaleli ukuthi uzaba ngupresidenti kazakazali wathiya isithetho sokuthi nguyiprezidenti wakhethwa ngabantu so kuyithi futhi abantu okumele simkhiphe bezokhuluma nezinto zokuba yisankazi mna ngangilogugu wami eseluphele njangomgabe njalo wayeizinto ayezikhuluma vele zazezingezabantwana ukucabanga kwakhe vele sekunjengokuthi uyimntwana njalo futhi khonokho ukuthi alale ntungamile emhlanganweni kutshengisa ukuthi vele sekhulule kalingelanga vele ukuthi abuhle abanye abantu akhokhele ngoba ukukhokhela kwakhe kakusamncedi kalito sekhohlwa uselala anytime angahlalahlala sebele kazenzisi i-age ngiyamthatha ngimfake nobabami ubabami lawele 92 years izinto azenzayo ekhaya zifanana
umntakamgabe utshatunga yena simbonile lapha echai shopping eNew York ethwele amabhegi aweshopu edulayo mpela ethandwa ngunina njalo uGrace iGucci asikwazi ukuthi imali ngeyakhe kumbe ngekahulumende kodwa lingathini njengalokho
imali vele bazayithatha ngathi yabo yekuze ube nemotho imotho izuza ngoba wena eZimbabwe uyumuntu ohlonitshwayo uyumuntu vele udla imali i-taxpayers money kabala mabali bona la ma-business bayathola ngathi bayathola ngokuthi bona bayi-first family and khonokho okwenza umntanakhe umntwana phela uyafuza vele okwenziwa ngobaba okukhulunywa ngobaba lo mama ngikhaya yikho umntwana acine ekwenzile khonokho futhi ukuthi umntakamgabe uyahambe esho bakhonokho amaizinto igushi yona leyo thina esingayaziyo thina sihamba kukhothi amathethenga izigogo yena uhambe eyethenga izinto ezingeka 5.4 million ama-limousines angu-2 iZimbabwe ibhizi isekuhluphekeni phela ungafika eZimbabwe nkunyameli zakhe ayisiyo leyano yaziko ngojuni kuyabe ngathi kusebusika thesi kuyatshisa vele uyadala ukuthi lilizwe mhlobo bani elinamabhizini kayithiwa ngamakhiwo asethendiwe aphenduka abe ngama-shares ama-secretaries vele akuhlela nto enjani ekhona
unkosi kaZirita Ndlovu ngumqoqi wenhlelo zebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo luqhubekele phambili endaweni esijiyeneyo zelizwe namuhla ingxaki esijiyeneyo lazo zisiya phambili. Iziphathamandla zekomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission zibikwa zithatha isikhathi eside kakhulu ukubhalisa umuntu oyedwa. Osokwenza abantu abaningi bengayi kumbe baphenduke bengabhalisanga. Kobulawayo khona babikwa bebebalutshwana kakhulu abantu ababhalisileyo namuhla. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana Useni Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi uZulu athathele uhlelo lolu phezulu.
kuqakathekile kakhulu ukuthi sihambe nini ezindaweni ezibekwe yiZimbabwe Electoral Commission umuntu ayiregister ukuvota. Okokuqala okuqakathekileyo, kumele ke uthwale ke okuzatshengisa ukuthi wena uhlala kuphi, njalo ke ukwanise ukuthwala ke isithupha sakho, kwanise njalo ukuthi ukhuthaze labo makhelwane labanye ukuthi lihambe libaningi ngobuningi benu liyefika lapho elizakwanisa ukulotshwa khona lingeniswe ehlelweni lolu lokuthi libe lelungelo lokuvota.
Lina njengenhlanganiso yamakholwa, kuyini elikwenzayo lani ukukhuthaza abantu ukuthi baphume ngobuningi?
Yes, sesiqalisile ukungena emabandleni sibakhuthaza, njalo abafundisi bonke sibanikile ke ulwazi, siyabanika ke lamaphepha ndaba ebulenjini. Sikhuthazile njalo abafundisi ukuthi ngezikhathi lapho besenza ke izaziso zabo besenza inhlelo ezehlukeneyo, kube isikhathi sokuthi bekwanise ukukhuthaza abazalwane ukuthi bekwanise ukuyavota. Ngaleli nje olwesihlanu lelo olubuyayo, sizahlala phansi lamabhishop edolobho lethu sikhulume labo ngokunye, kodwa sizabakhuthaza njalo ukuthi bekwanise ukuyakhuthaza abazalwane, ngoba sinanzelela ukuthi ibandla yibe elilabantu abaningi kakhulu. AmaKristu engaphuma ngobuningi bawo besiya-ke lobisa amagama abo ukwenzela ukuthi bebe lelungelo lokuyavota, mbona ngani kuza kuthuthukisa ilizwe lakithi. Njalo-ke abantu bananzelela ukuthi nxa singaphumanga sayenza khonokhu, amadolobho ethu lapho esihlala khona kuzafinyezwa esingathi ngama-constituencies azagcine sesiba malutshwana, ngenxa yokuthi kuyabe kutshengisela ukuthi abantu abafuna ukuvota kumbe abantu abalelungelo lokuvota bayabe balutshwana. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi wonke umuntu aphume ayekuma ibizo lakhe libe khona, ukwenzela ukuthi singalahlekelwa lilungelo lethu lokukhetha inkokheli. Kithi thina amaKristu kuba ngani yisono nxa umuntu ezalahlela eceleni ilungelo lakhe lokuthi athuthukise isizwe sakhe.
Umnumzana uSeni Sifanda ngowenhlanganiso ye-Christian Alliance. Lokhe sisedabeni lunye, ukusungulwa kohlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku e-biometric voter registration bekucatshangelwa ukuthi kuyehlisa amathuba okuqilibezela kukhetho. Kodwa okwenzakale elizweni laseKenya kuthiye inengi lomhlaba ejikelele lingaselathemba lemitshina le ngemva kokuba umthethwana laba wakulelo lizwe wesule impumela yokhetho, ngoba usithi kube lobufakazi bokuthi ukhetho loluka luqhutshwanga ngendlela ecacileyo njalo esuthisayo. Ukuhlaziya udaba lokuthi imitshina le kayisoze idale inkulumo na kukhetho lweZimbabwe, uChris Gande weStudio 7 uxoxelo sikomishi weZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo ukuze sizwe okunengi.
Yeah, kukanti vele lathi besithumele abantu eKenya bethawuzeva ama-election konani, kuningi esikubonileyo esikufundileyo, kuningi esikubonileyo esingasebenzisi ukuthi sikusebenzise. Okwenzakale eKenya singathi lithi kusinika i-lesson on how to do this thing better. Thina njengabantu abahambela emuva sesifundile, not just from iKenya, sifunde okwenzakale eTanzania okuhle, sifunde okwenzakale eUganda okuhle, okwenzakala eZambia okuhle, okwenzakale eCameroon okuhle. Sitadishile wonke la amazwe sathola okuningi esikufundileyo esikusebenzisa thina ngapha kwizethu kwenzela ukuthi ethu indlela ibe right. Into eyiyo eKenya ephamanzekayo ukuthi abantu abalandelanga umthetho welizwe njengezethu thina ithi thina sizarejista abantu, sivotise abantu, si-announce ama-results, silandela i-constitution yelizwe. Okungafunekiyo ukuthi nxa ungunompembe njengathi thina amakhomishina ube usutshaya impembe udlala ngaphandle kwama-rules of the game, ufeze walandele njengoba ebhale phansi. Because sithi thina we have learnt and heard what happened in Kenya, we are far ahead in terms of preparation because we are not going to, we will be following the law of the letter.
Abanye bengathanda ukubuza ukuthi nxa kuyikuthi kuyasetshenziswa yona le imtshina yama biometrics ukuthi kube loluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota. Khona ukuvota kuzavotwa njani? Bazabhala uxa wabo emaphepheni njengensukwini na?
Ye, i-biometrics ngeke uregista kuphela abantu ukwenzela ukuthi i-voters roll ibe lama fingerprints omuntu, i-voters roll ibe lefesi yomuntu. Ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu obhalisa kabili. Siyazi sonke ukuthi akula muntu umhlaba jikelele ole fingerprint efana leyomunye. Ngalokho ke singarejista besizakhangelisisa ngomtshina yethu sibone ukuthi nxa ekhona obhalise kabili yakhe kumkhafule kumjikele phandle. Ozawona ebhalise kabili vele ngumuntu uyagwetshwa ukuthi vele angasavoti futhi esiyaphambili. Yikho esizokwenza okwe-biometric ukuregista. Kodwa ngelanga le-election sizawukhangela-ke sisebenzisa i-biometric ukuthi uregistile yini endaweni lapho oregiste kona ezinye sikuvotisa ngendlela evele yiyo ekade senziwa iminyaka leminyaka ekuthi siyakunika i-ballot paper ufake uxa wakho umjikele phakathi kwebhokisi bese sivala sibili sivala ngo-1, 2, 3 encwadi athi ngemtshina. So kulo mahluko phakathi kwe-registration eyenzakalayo leyi lokuvota yi-biometric voter registration hathi i-electronic voting akuvota ngemtshina kuvota ngama-ballpoint.
Kodwa kuminyaka elandelayo sizabona na kuvotwa ngemitshina njengoba kuyaba kusetshenziswe yona le i-biometric registration.
Athinesikwenzileyokwakhe njenge-commission esikhanya lukhetho luzayo lolo yikuthi sibone ukuthi silungise into yakuqala eqakathekileyo i-voters roll njengenza imitshina. Kodwa asingeke phela egandi sithi njengelizwe sizakuma khonapho itechnology yona ivele isiya phambili. Ngokuya ngokuya kwesikhathi sizabe lokhu siyimprova sithatha lokho okutsha lokunye okukhona. Kodwa okwakhathesi sikhangele into eyodwa kuphela i-registration process ne-biometric i-voting iyabe imanual. Okomnyaka le ezayo asazi amanye amakhomishini azabuya ngemva kwethu ukuthi azacabanga ukuthi athathe ahambise kuleli banga.
Lo ngusikomishi wekomishini bona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Umphathintambo ogatsha lwabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube sekhuthaze abasakhulayo ukuthi bachiyane lokunatha lokusebenzisa izidakamizwa. Kubika ubathabile Masuku.
Ekhuluma emthimbeni wemidlalo iSports Gala obuqoqwe yiScripture Union kunye leSiyanda Trust, umnumzana Dube uthe abasakhulayo yibo ikusasa yelizwe, ngakho bekele ukubulala ikusasa labo ngenxa yezidakamizwa. Abasakhulayo baxwayiswe ukuthi bekele ukusebenzisa izidakamizwa ukuze baphatheke enhlelweni zentuthuko ezehlukeneyo elizweni. Udube uthe abasakhulayo yibo ikusasa yelizwe, ngakho bekele ukubulala ikusasa labo ngezidakamizwa.
Kufuna ukuthi ke abantwana abasakhulayo basebenzisa kakhulu izidakamizwa. Lokho ke kudala uhlupho olukhulu kakhulu ngoba abasolitholi ithuba lokuthi bephatheke enhlelweni eziningi. Ngakhangela kule nhlelo ziqakathekileyo zelizwe ezikhona kathesi kule nhlelo zokuregister ukuvota, baphatheka njani nxa betshona bedakiwe bengaboni ukwenzakalayo? Ngakho ke bayaxwayiswa kakhulu, siyabaxwayisa ukuthi bechiyane lento zezidakamizwa ukwenzela ukuthi bethole ithuba elingcono lokuthi baphatheke.
Ekhuluma emele iSiyanda Trust, unkosikazi Nomazulu Ngwenya uthe bameme izikolo, amabandla kanye labazali ukuze bafundise abatsha ukuthi kuningi abangakwenza ukuthi bazithokozise ngaphandle kokudla izidakamizwa.
Sivize umdlalo lo namuhla njengemizamo yokuletha abantwana abancane bezokhuluma lathi bedlala isports labanye, imizamo yokuthi sebakhuphe emigwaqweni. Kulezi nsuku sizobona ukuthi abantwana laba either bayanatha kakhulu or bagida kakhulu emavuzo phathi lawa abayenza khona izinto ezingalunganga. So isports gala leyo kuba encourage ukuthi hayi bantwana, i-future ikhona in sports, you can come and play with others, develop yourself and be healthy at the same time.
Omunye wabatsha u-Abraham Matbena uthe njengabontanga bathokoze kakhulu ngoba bake baphiwa izifundo ezibasizayo ukuthi bengathatheki ngababona kusenziwa ngabangane.
Salibonani ngendaba ye drug and alcohol abuse. Sikhulumene lapha sise K40 High School. Siyakholisa kumnandi kunjalo. We are just doing a campaign labantu, different churches, different school abaparticipatayo and siyakuthakazelela ngoba esikukhangeleyo lapha khangelela ukuthi sikhiphe abantwana sibathathe sibahlalise bebhizi ukuthi kungabi nezinto ingozi nokuhlupheka ngaphandle. Umntwana yagcina sesiba umntwana lwana ohamba ngama-drugs oyenza ngezidakamizwa langotshwala.
Ontanga ikakhulu kobulawayo balokwenza amaphathi ezindlini zabazali abangaphandle kwelizwe. Emaphathini lawo athiwa ngamavuzu phathi, ontanga banatha utshwala njalo basebenzise izidakamizwa ezinjenge-cocaine. Amapholisa asezama ukuthi achithize amaphathi anjalo lalapho nxa izikolo zivulwa abantwana abandise ukubuthana edolobheni lakobulawayo. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Livestock ukuhlelo lwabahlala kwamanyamazwe olwe diaspora forum namuhla sixoxa ngomhlangano we-United Nations lapho uMongameli Mugabe akhangelelwe ukwethula amazwi akhe kusasa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amantombazana edlula ikhulu elilodwa akhululwe ngabahlamuki beBoko Haram ekuqaleni komnyaka aseqale ukulungiselela elakusasa lawo ngokuya esikolo se-American University eNigeria ngemva kwenyanga ezimbalwa ephumula njalo enakekelwa nguhulumende. Abahlenga abawelwe ingozi baqhubeke bedinga abasinde engozini yokuzamazama komhlaba kwele Mexico okubulale abantu abedlula amakhulu amabili. Ekuqhubekeni kwamhlangano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly, izizalwane zeZimbabwe zithi zikhangelele ukuzwa amazwi kaMongameli Mugabe azawethula kusasa. Kuminyaka edluleyo, uMugabe ubethatha leli thuba ukuthuka amazwe angentshonalanga ewethesa icala lokwenqabela intuthuko yelizwe lakhe ngokumethesa izijeziso zenotho yena labanye bakhe bezanu-PF. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha eMelika zande ukutshengisela phandle kwamahofisi alumanyano zisola umbuso kaMugabe. Ngakwelinye icele kuyake kube lezizalwane zeMelika ezenhlanganiso ye-December 12 movement eziyake zitshengisele lazo zisekela uMongameli Mugabe. Kambe lonyaka kuminjani? Intatheli zindaba iye Studio 7 uPraxedis Jeremiah ukhonale edolobheni elikhulu le-New York. Siyakwamukela kuhlelo PJ.
Hayi nyabonga.
Ye, kwenzakalani lamhlanje?
Lamhlanje kube kuyiziphithiphithi kule ndawo vele etshengisela abantu betshengisela imibuso yaba imibuso etshiyeneyo. yabo hulumende abachiyeneyo bamazwe omhlaba. Ikanti ke labe Zimbabwe labo kade bekhona kodwa namhlanje kade bebalutshwana. Kwazothi sokulapha ya lokho ngime khona lapho ngime labo ngikhuluma labo. Kwazobuya abe December movement. Labo bafika bathengisela baqalisa ukuthanda Mugabe must remain Mugabe long live Mugabe. Lokho bechanda besenza njalo bevezele beqophe laba abeZimbabwe kade bethengisela.
AbeZimbabwe abatshengiselayo laba ngabamabandla aphikisayo ngabenhlanganiso ezizimeleyo nguZulu njengobani?
Engikhulume labo bathi vele abekho kwezombusazwe kangako abalabandla sibili abasekelana lalo. Engikhulume labo namuhla bona ngamaZimbabwe alokhu khonona nje ngempilo esiphilwa eZimbabwe. Ngilomunye wabo khathesi kodwa ke ngingakakuniki kuThanya Nyathi unkosazana Thanya Nyathi laye kade esekutshengiseleni kwalamhla kade esekutshengiseleni kwangomgqibelo njalo kodwa ngingakakuniki khona kodwa ngichasise ngamafitshane ukuthi kube lo mhlangano njalo oqoqwe yinhlanganiso yentatheli izindaba eyeBloomberg eyezindaba bona ke baqoqe umhlangano labo somabhizimusi bamazwe omhlaba. Bekhuluma nje ukuthi ubudlelwano obukhona phakathi kwabohulumende nalabo abanothileyo ukuthi kunganceda njani uZulu. Yikho ke ingxoxo leyi isungulwe izintatheli izindaba ngokwazi behlaziya ukuthi kuyini sibisilile okungenziwa ukuthi amacele omabili asebenzelane kungela ubucili ilo ile kuthiwa yibucili kumbe
ubucili bezibele
kodwa ke khona lokho yikho ke namhlanje emini kuzakhuluma usomabhizimusi owaziwayo odumileyo waseNigeria uAleko Dangote kuzokhuluma njalo usomabhizimusi odumileyo ngaseZimbabwe uStrive Masiwa uyinake ongumnikazi wekampani kamakhalekhukhwini iConnect. Yikho ke esembuyela khona kathesi ukuthi ngiyekuza ukuthi uzasethulelana. Okwamanje-ke othi-ke ngunike-ke unkosazana Thanya Nyathi.
Ungakangiphi uThanya khonapho. Izolo umdala simbone etshaya isithongwana, namhla kazange aphume.
Hayi namhla kazange ngabonakale khona ngale ngike ngakhuluma lezinye intatheli izindaba ngoba abe-CNN yibo akade bephumise umfanekiso wona lowo. Hayi akazange bathi kabazange bambona.
Aha akungiphi uMamdloli lapho ngixoxela ngamafitshane isikhathi sesihambi.
Kulungile nangu uMamdloli.
Aleko nani?
Yes Thanya unjani?
Ngiyaphila njani?
Hayi siyaphila yini elitshengiselayo akusitshele ngamafitshane yini injongweni?
Namhlanje injongo yethu ukuthi besiqoqele ukuba sihlangane kodwa ke akusazange kuphumelele kahle ngenxa yokuthi abantu abaningi babesebenza kodwa besijonge uzothi sime sengizele abantu simelele abantu abasekhaya abaseZimbabwe abadubekayo asebehlisekile ngohulumende ongabenzeli lutho lango president osehlale for 36 years so sithethinda sibuye lapha sime sibathengisele ukuthi hayi thina uMgabe u-president asisamfuni njalo abantu kumele bevote njalo-ke i-service delivery la yonke into efunekalayo ekhaya
iyenza kahle. Thanya sorry siyabonga sesihambile isikhathi asichiye khonapho ngile themba lizaba litshengisela la kusasa sizaxoxa.
Yebo-ke.
Aha, uThanya Nyathi uMamdloli ngomunye wabatshengiselayo eNew York besola ukuba khona kukaMgabe emhlanganweni lo njalo besola umbuso wakhe kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.